Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 5 kuzibandlela 2022 igama ngontungamili Nkomo ezihamba phambili umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba amagqwetha aselovele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe i-voters roll ukuze ayicubungule kulandela ukuphikisana phezu kokuthi bangaki abantu ababhalisele ukuvota nyakenye. Abangela maphepha abaxoshwayo kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze baguqule isimo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqambela inkantolo amanga kulandela ukumangalelwa kwakhe ngosanda kuxotshwa kuleli bandla kanye lakusikhundla sikameya weGweru umnumzana Josiah Makombe. Umakombe umangalele uMonzora enkambeni yebulawayo Central Police Station kuthange esithi kumele abotshwe ngoba elovele umthethwandaba weHigh Court amanga elandula ukuthi ibandla lakhe limxotshile yena esazi ukuba lokhu yikho kanye okwenzakeleyo. Umakombe uthi uthole incwadi kumalanga asanda kwedlula ivela kumphathi ntambo obona ngendaba zezabelo umnumzana July Moyo emazisa ukuthi usesusiwe esikhundleni sikameya ngemva kwesicelo seMDCT ngoba isithi umakombe akaselilunga layo. Isisusa salolu daba isicelo esifikiswe eHigh Court ngumakombe uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lomeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Mayiko kunyanga edluleyo besithi linkundla kumele ivimbe imizamo kaMonzora yokubaxotsha kubandla leMDCT. Kulapho ke uMonzora athi ependula khona walobela inkantolo esithi kungamanga ukuthi baqoqa ukuxotsha abathathu laba. Ngokunjalo umakombe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kumele abotshwe ngoba ukuqambela inkantolo amanga kulicala elikhulu iphejari nesingisi.
UMonzora waqamba amanga emthathendaba esithi yena kazange arikhode umakombe from council yena ekwazi ukuthi wangirikhola wabhala imali yahamba kuminister of local government ukuthi usafety ngikholele umuntu but ekwazi khonokho wabeqaaphambi kekhoti esithi kazange angirikhole so yo amanga engingariphothele emapholiseni.
Bona beMDCT bake bakulandula ukuthi bakuxotshile kubandla. Ungathi ngempela bakuxotshile le ncwadi wayithola?
Incwadi engayitholayo yavela kuminister of local government. Uminister yena wabhala wesithi wabhalela incwadi nabeMDCT esithi bangixotshile. So akumelanga ukuthi ngibe ngukansela kumbe umeya weGweru. But bona emthathendaba babhala ama-affidavit besithi kabazange bangixothe beqamba amanga.
Sikhuluma nje awusenguye ukansela sowasuka kukansela awusenguye umeya weGweru awusengukansela njalo.
So ngathatha indaba yona leyo ngayihambe emthethendaba ukuthi kacishwe ngoba akwenzanga kuhle. But wakathesi isiwesikhona sokuthi angisitile ekhansela kathesi kumbeni umeya but kubona baloko lesithi abazange bangixoxe
vakuxotshelane nxa usizwa abanye bekhuluma lanxa nje usithi awukatholi incwadi evela ku-MDCT
vele njengamanye amarecord ayenzakalayo ngiyabona ngokuthi angisayenzi izinto abazifunayo njenge-MDCT sengisebenza nabanye abalandla ele-MDC alliance so ngiyabona yiyo indaba yakhona kodwa indaba ekhona ngokuthi baqamba amanga ukuthi kabangilikholanga bona bekwazi sibili ukuthi bangilikholiswa yiyo indaba engiyithethe emapholiseni okunye lokhu bekungela ndaba but yona iloyo okuqamba amanga umuntu ofuna ukuba ngupresident umuntu ozithi ngupresident kumele abantu bebekwazi ukuthi lowo umuntu uyaqamba amanga yikho ngithethile leyinto ngayihambisa emapholiseni
Umnumzana Josiah Makombe ngosanda kuxotshwa kwe-MDCT lakusikhundla sikameya weGweru. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube kaphendulanga imibuzo esimthumele yona izolo. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aselobele iZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi iwaphe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethelele inyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho oluzayo iproject 4263. Lokhu kuza ngemva kokuba iZEC yazise ukuthi ibhalise abantu abazinkulungwane phose ezintathu 2971 kuphela elizweni lonke jikelele kumnyaka osanda kwedlula. Kodwa iproject 4263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilitshumi 9635 ebancedisileyo ukubhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho osokudale inkulumo abanye besithi iZEC ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho luka-2023. AbeZEC labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Usikomitshi weZEC unkosikazi Joyce Kazembe utshele iHerald ukuthi bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula kancane izigidi ezinhlanu 5,647,000. Sixoxele sikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVT.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana neZEC ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abo akhona yini njalo kulabanye abarejiste ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lonke angaka-updatewa ku-system le-electronic. So kuluqondile kakhulu ukuthi kube le-hard copy ezakhishwa ukuthi hhayi abantu zokuvota yilaba kube le-electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck-a ibizo lakhe akhangelisise ukuthi i-information yakhe ikhona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Nje-Ekhaya Vote sihlangane njengenhlanganiso ezishiyeneyo ezisebenza emathebelelenti ngo-November. Sihlose ukuthi ngo-December njengoba iZEC ibisitshele yathi bayayenza abathi i-mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona. Kodwa inani engalikhonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abarejistwa by only two coalition members eze-Ekhaya vote abanye ba register 210 then abanye ba registered 321 you are mafikas eslawo kodwa uzathola ukuthi bulawa ile 588 eza register yizeki so khona lokho kubanzima kakhulu ukuthi sibe wazi ukuthi akula abanye ba register ngaphandle kwama kwenhlanganiso zwene lezi zimbi iluhluphe esilalo kathesa
izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwemobile voter registration
izeki kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote we are guided by izeki on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoqisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyona le ye-mobile voter registration okwa kumele ukuthi ivele ingabe iqale ngo-December sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizaziqala ukusebenza sisebenzisana la izeki ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani ba register ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando ukuthi ubona laba ba registerle ukuvota siyakhipha i-database even ama coalition members ethu asebenza kuma districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma stakeholder meeting lezex basebonisa ukuthi hayi ama numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini la lawo eseliwatholile njalo besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho sesukhangelele ukuthi lathi ama sibe siupdate even ku social media ukuthi sesiresist abantu abangaka njengakhona lokhu iproject 263 sikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le transparency njalo abantu ba trust ama institutions abo kodwa nxa kule nkingi ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesiqhosisa la abantu abasho ukuthi register ukuvota baqalisa ukuthi refer ukuthi hayi thiyasa register ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku system so uyona la ama challenges okumele ukuthi nxa iblitz leyiqala izeki ibisidilelawo kucaca ukuthi uhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu becheck ukuthi baregistile ku-online system yabo kube yinto nje e-updatewa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside
umnumzana Nkosi Khona David yisikhulumeli somanyano okhankasela ukuthi abantu babhalisele ukuvota ngobunengi owe-ekhaya vote 2023 sehlulekile ukukhuluma lezeki ngalolu daba izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngaphandle komthetho sezikhuthazwe ukuthi ziphindele ekhaya ziyabhalisela ukuvota njalo ziphatheke kunhlelo ezingaguqula umnotho welizwe kanye lezombusazwe lenkuthazo iza ngemva kokubotshwa kwenkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBed Bridge kulezi nsuku besiyadinga imisebenzi kumbe sebebuyela emsebenzini yabo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzonkomo.
Siza khumbula ukuthi iSouth Africa ibuya kuma election. Ma election lawo engenzanga khona kahle esinye sezikhalo zabantu kwaba ngabantu bangaphandle abakuleliyazwe ngoba sibonile sekuze kunama party alwa nakho lokhu ukungena kwabantu kuleliyazwe abangama Africa. Asiyugcizelele lokho abangama Africa ngoba uma kukhulunywa ngumuntu wangaphandle eSouth Africa kukhulunywa ngomAfrica, akukhulunywa ngeChina, akukhulunywa abelungu abamhlophe kukhulunywa ngomAfrica. Siphinde futhi sizibuze ukuthi kungani kungathi kuhloswe abantu beZimbabwe kube bebaningi amazwe kakhulukazi aweSadat nangaphandle kweSadat DRC oNigeria baningi kuleliyazwe. Kungani singaboni kwenzeka ngoba lokho kwenzekalayo abantu beZimbabwe bahle bayalalelwa unyendle emgwaqweni okuya eJohannesburg. Kodwa ngiphinde ngithi mina kungasethusi kakhulu kakhulu ngoba uma ngabe simlandela uminister ophethe Home Affairs uDokotela Umtswaledi simsuka naye kwa health lapho ke waphatha khona iminyakanyana ethize wavela wabonisa ukuthi akawathanda ama-Africa akabathandi abantu bangaphandle ababizwa ukuthi ngama-Africa ngoba ezibhedlela ngesinye isikhathi kwasokungathi Home Affairs abantu bengelatshwa abanye bebizelwa amapholisa bese sibhedlela umuntu egula leyo nto yaqala ukuba amandla ngaphansi kaMtswaledi utheke manje mayisephuma esephatha iHome Affairs ubukeka engomunye wamaminister mhlawumbe ohamba phambili kuma ministers wonke we-ANC ukungafuni abantu abangama-Afrika yebo kambe izwe nelizwe kufanele livikele kodwa ke hayi ngalesimo ikakhulukazi ngaphansi kwemithetho ye-COVID
isehlakalo lesi sizathinta njani ubudlelwano obuphakathi kweleZimbabwe leSouth Africa njalo uhlupho lolulu ngaqedwa ngani
amazwe njengabo Nigeria uma ngabe kuyukuthi abantu babo behlukumezeka ngendlela abahlukumezeka ngayo siyasibone iNigeria isuma ime ngezinyawo uthola ukuthi ngesikhashana nje into yakhona iyabisilungisile kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe iphethwe iJuda engelandaba nabantu ezikhathalela yona kodwa ke ubudlelwano esimeni sezwe elikhathalela abantu kuyakhanya ukuthi bonakele buyonakala kuyadingeka ukuthi busukunyelwe ukuze bulungiswe ukuphetha kwalento sisikuthi iZimbabwe ibe sesimeni esingcono sezomnotho kube namathuba emsebenzi kube nokulawuleka kwezwe ngaphandle kwenkohlakalo izwe leligcwele inkohlakalo iZimbabwe yikho kuyakwenza nokuthi abatshali bezimali sibabone behambele eceleni njengelanga lebusika besiya kwamanye amazwe into ke ezalungisa lesimo ukuthi abantu beZimbabwe ke babhukule basukume benze lokho mhlawumbe esikubone kusenziwa ngabantu beZambia uma leso sikhathi sifika bengayengwa ngamagwadla bengayengwa ngenhlanyelo bengayengwa ngefertilizer ebusika izulu lingekho abantu beZimbabwe ababone ukuthi ukukhululeka kwabo kusezandleni zabo ke basukume bazikhulule bona yikho kuzaqeda konke lokhu kuhlupheka
umnumzana Senzo Nkomo yingcwethi kwezombusaswe selikubonile na okusemaphephandabeni iNews Day ithi iPolice Bureau yeZANU-PF izahlangana namuhla kulokufuthelana okukhulu kuleli bandla phezu kokhetho lwenkokheli yezabelo olusanda kwenziwa. IChronicle ithi amachibi adalwa lizulu elinakobulawayo kanye lamagodi asemgwaqweni sokubangele ukuthi abezimota bathwale nzima kuleli dolobho. IHerald ithi abakhokheli bamazwe akusadaki bazakhulumisana ngomabonakude ngolwesihlanu phezu kodaba lwabahlamuki bakwele Mozambique. Soko isikhathi sembiko yenu.
Salbonani basakazi labalandeli beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke. Ye ngithi ngilesicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha oyakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit njalo kube kuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days njalo kuvela kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele imajority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuwoda kwamanye amazwe anjabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imali zabo befundise abantwana babo esikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunazelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje i-40% yabantwana abangasafundiyo kathesi abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba ngamapolisa konapho abanye bebe ngamadokotela abanye bebe ngamascientist bebe nje kuzo zonke izinhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele.
Ngiyabingelela isakazwe Studio 7 phinde ngibingelele nabalaleli be Studio 7 koni bingelela nguJafet Muve bazalwa 79 manje ngilohlupho lapha msakazi ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo ngilamehlo angiboni amehlo la sengilesi khathi ngingaboni manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo manje ngicela uncedo kini msakazi nabalaleli be Studio 7 ingcedise lohlupho kangisenalutho enginalo ezandleni konke sengakwangiphelela kangiselalutho ngihlala ngedwa ngihlala duze lomama manje ngihlala ngedwa anginalutho ngihlala ngedwa ngiyahlupheka inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni ukuhlala ngihlala eplan 3 eward 9 ufute village Chile area yikho lapho enhlala khona cela uncedo kakhulu sengihlupheke kakhulu iminyaka simide lokho nginje ngingaboni ngimphuphuthi cela lingibingele odokotela abamehlo ka special doctors abamehlo lingcedise kakhulu anginalutho ezandleni analutho ayinalo umuntu ongcedisayo ngihlalele nje ngiyahlupheka nje ngikhona apha ekhaya so sengilibizela inamba elingangithola kizo ifonasiyo yami kamama kamakhelwane makhelwane lokakho la usegoli
inamba ithi esezimbabwe ekamamakhe +26 377 380 0571 +26 377 380 0571 eyamakhelwane wakhe ese-South Africa 072 76 257 41 iphinda futhi 072 76 257 41 yabonga.
Ngiyalamukela lonke kustudio 7 umnyaka omutsha oka 2022 besicela ukuthi kustudio 7 kuye kungene phela lama disability issues ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe. Siyabonga kakhulu ukusichasa ke studio 7 siyafisa ukuthi singene bonke abalaleli baka studio 7 abasakazi ngifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo yimi ke owenu uMandla Nkosiwela.
Matshono bantu Studio 7, mina uStalin Angels Zimbabwe umuntu ezapho into ezakale Zimbabwe ngamapholisa ikakhulu zeplumt bahlukumeza abantu abantu ababajabulela umnyaka omutsha ngamapholisa yabahlukumeza kodwa kwezindawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha uye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi amakhezi zayaqansa bona bekwenza ngendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti lama by-elections abuyayo uhulumende weZimbabwe waba liqinisekisiwe ukuthi unqunqusela i-Home Affairs ukuthi inganika abantu izithupha abafanele ukuthi bavote abafana abantu abafanele bevote abangantwana besikole the more than 4 million so bayenza ukuthi abantu labo bangatholi izithupha kwase kuyi-diaspora bayenze ngabomu ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga akunamkhuhlane umkhuhlane yebo ungawakhona kodwa akunamkhuhlane obhahileyo ngoba bona abantu bezanup f bayenza amarali benxusa abantu kodwa ophikisayo kavunyela ukwenza kunoko amapholisa abopha lokho kwizakhamizi sezimbabwe ezisemaphandleni yini elihlala lifaka izanup f embusweni yazini iqiniso ukuthi izanup f asophathi elendawa lawe kumele akusasele umntana wakho iphathi elendawa lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili
labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi amabandla ezombusazwe kwele mali aseyale ukwamukela umbono webutho lona elihluthune umbuso okuthi ukhetho lwenziwe sokwedlule iminyaka emihlanu. Umsakazo omunye uthi njalo umongameli weMozambique umnumzana Filipe Nyusi lomkakhe babanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umeli weGeorgia edale lePhalamende ele House of Representatives unkosikazi Marjorie Taylor Greene usesule inkampani yeTwitter leFacebook ngokumxotsha kulezi nkundla. UGreene olilunga lebandla lamaRepublicans uthi lokhu kuveza sobala ukuthi inkundla zombili sisekela ibandla lamaDemocrats. Okuyinto elandulwa ngamankampani la. I-Twitter ixotshe uGreene kokuphela ngomfulo ngemva kokuba elobe ukuthi abantu abaningi babulawa ngamajekiseni e-COVID-19. Linkundla ithi lawa ngamanga alakho ukudukisa uZulu. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump laye waxotshwa enkundleni ezifanayo esetheswa icala lokuphehla udlakela. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ngcobe.
Inkululeko yokukhuluma ayitsho ukuthi umuntu ufanele akhulume noma yini noma engasiloqiniso, ikakhulu nxa kucacile vele ukuthi into ayikhulumayo kayisiloqiniso, ikakhulu njalo nxa leyo nto ingalimaza ukuphila kwabantu kumbe ibenze babalekele okuthile. Esithi yena kuyatsha endlini kungatshi, abantu bathi bebaleka bagcine benyathelana bebulalana. Ikakhulu nxa ekukhulumeni kwakhe ngenza ukuthi abantu bagcine benganathi imithi ethile, bengahlatshwa amajekiseni athile ngoba belandela lokho akukhulumayo, kwenza ukuthi lokho okukhulunywe kube yinto eyingozi kakhulu. Kanti kasingakhohlwa ukuthi ungumuntu olesihlalo esiphezulu, ulabalandeli abaningi, kulula ukuthi leyo nkulumo enjalo engasiloqiniso imemetheke ibangele abantu ukuthi bangaphatheke ekuhlatshweni lejekiseni. Ngakho ke uTwitter yenze kahle ukumsusa kuleyo ndawo ukuze angaphehli amanga agcwale endaweni eziningi, agcine sevimbela abantu ukuthi bazuze ukuphila ekuhlatshweni amajekiseni.
UTrump yena sibona ukuthi usesungule i-social media company ezancintisana lamankampani afana labo-Twitter, labo-Facebook. Ubona iqhuba njani linkampani?
Akulula ukuthi ibe yikampani enkulu nxa ngabe abantu bengayilanda ngepolitiki. La nxa ivula engumuntu ogijimisa ukuthi uhambisa phambili ipolitiki, amakhampani kasebenzi kanjalo emhlabeni, ezezimali azisebenzi kanjalo. Ngakuthola kunzima ukuthola ama-investors angamxhasa ukuthi khule ikwazi ukuncintisana labo-Facebook labanye abangangeni ngaphansi kwepolitiki. Kanti ke kumele sikhumbule ukuthi iMelika i-First Amendment vele inkinga enkulu iyabangwa injengale ephathene lezikhali ukuthi right to bear arms. Izo zombili ziyabangwa kakhulu ukuthi kambe zichone, izwe sezithethwe zaye court kakhulu okwedlula lezi ezinye. Ngakho ke kuyaqhubeka kulaleyo lezo nkinga, kudonselwana njalo kungakhathalekile ukuthi kule COVID-19 kumbe siyedlule. Abantu abanjengabo Trump abasengakwesokudla sepolitiki bazaqhubeka besithi kakungabi khona i-censorship, laba abangakwesekunxele besithi hayi kakuvinjelwe okunye okukhulunywayo. Injalo-ke i-democracy iphila ngokuthi abantu baphikisane, as long as kungekho udubula omunye, ngekho tshaya omunye, kuba kuhle kanjalo.
Umnumzana efihlela Ngcobe uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. umkhokheli we-MDC umnumzana Douglas Monsora ulakho ukubotshwa phezu kwecala lokuqamba amanga emthethwandaba. Abangelamaphepha abaxotshwa kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi babuyele eZimbabwe bayebhalisela ukuvota ukuze balungisise isimo sabo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.